ngavaleka umthambiso and into eyenzakalayo kubana ngisebenzisa ithubu okwamanje i-cathet okusho ukuthi ngithambisa ngethubu. Iproblem yami engilayo kubana kulakho kubana ithubu le iblokhe ingabhlokha umthambiso ufuna ukubuya ngendlela yawo i-normal way of which lapho kule nkinga khona ngoba kule nto le engivalayo phakathi kwethiwa yini urethra ngaphakathi lapho eyiyo engivalayo ma ngawufuna ukubuya ngendlela yakhona linto iyabuya ibhlokhe nxa ibhlokha khona phana ngizukuhlatshwa kakhulu okubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu lokho kuyinto.
Odokotela bona bathi ungancediseka njani?
Odokotela ukuze babela kuthiwa kona bangi-operate bakhuphe le into eyiyo enhlabayo engiyizwayo kudingakala imali engange-$250 to $300 US of which mina kunzima kubona le mali ngi-raise ngoba ngihola amazimdollar njalo it would take ages for me ukuthi ngi-raise le mali ngeholo lami engiliholayo. Yiyo iproblem engilayo and la mathubhu njengoba ngitshilwa ngaphambilini ukubana kwinto lokhu kuyablokha ithubhu le iyablokha at times ndinxa isiblokhile khonapho ke lapho ngiba ngilenkinga khona ngokuthi umthambisi ubuye ngendlela yangikhona vele kuyala ngoba le nto iyavala ihlaba futhi kubuhlungu kakhulu. So ke kuyenzeka ukubana ngenyanga inye ngibe lakho ukutshintsha le thubhu kabili kumbe kathathu inyanga inye. Le nto ngifuze ngibana ngizithengele mina ngokwami ngeyami imali, so which means I have to buy it 3 to 4 times per month. So kuyadula, kuyangidulela kakhulu ngoba into le combined ibag langikhona le cathet it costs about $5 to $6. So konke konke kunzima kimi, ku-expensive considering imali engiholayo mina.
Abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe abaloncedo bangakuxhuma njani?
Abangathanda ukubana baxhumane lami mina ngikobulawayo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750. Ngizaphinda njalo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo eWaterford kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750.